sendaba ku VOA Ndebele.
Ngayi buka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 kumabasa 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kubhubha owesithathu ebulawa ngumkhuhlane wecoronavirus eHarare. Sokuqhamuke umkhuhlane ocatshangelwa ukuthi ungaba yicoronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi yimalaria.
Lapho uqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongukwali ebuvuma khona ngale ema-south endaweni okuthiwa yiGwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje eyisiqhinto esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria.
Inhlanganiso ye-World Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange-$130 million eyokudingela abalambayo eZimbabwe.
Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ishukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulowesilisa obehlala eHarare obulawe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko lo othi umuyi obeleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu i-50 uke wavakatshela kwele Bhilitane ngenyanga edluleyo. Umuyi ubikwa eqale elezibonelo zomkhuhlane we-coronavirus ezinganeno, kodwa izolo impilakahle yakhe ibe sengozini wasiwa isibhedlela se-Wilkins eHarare lapho agule khona kakhulu waze wabhubha. Umuyi ubikwa ubevele elesifo esingaqanjwanga igama. Kunjalo nje kubikwa kubhubhe abantu abahlanu emzansi yeGwanda kumalanga amalutshwana asanda kwedlula ngemva yokugula umkhuhlane ocatshangelwa ngabanye ukuthi yicoronavirus, kodwa abanye besithi imalaria. Sixoxe lo wake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, sekuzwakele ukuthi kulabantu abagula umkhuhlane abanye abacabangela ukuthi ungaba imalaria. Kodwa-ke ngokwazi kwethu thina abanye lapho uqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongukwali ebuvuma khona ngale ema-south endaweni okuthiwa yiGwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje eyisiqhinto esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria. Laphana kusaspreya kusafafazwa lezi indawo zazivele zifafazelwa yona leyo iminyane okuthiwa ibangela imalaria, okwenza ukuthi abantu bangahlaliseki ukuthi angithi phela elizweni kulala umkhuhlane okuthiwa yicoronavirus okuthiwa ulezibonelo ezifana leza imalaria uqhuqho. Kodwa iqiniso ukuthi leyo ndawo ngokwazi kwethu yindawo evele kuthiwa ilawo umkhuhlane woqhuqho.
Bengaba bebaningi kakhulu yini asebegula imalaria le okuthiwa iqhamukile khona ngapha?
Yebo, bona bakhona esikubona lapha ebulenjini lesikuzwa nxa kukhulunywa, ngibona ngathi inani lalabo kuthiwa baphethwe imalaria okwazakalayo bangafika amashumi amahlanu lesificaminambili 58. Kungenzakala-ke ukuthi nge abanye basagulela ezindlini bebengakafika emtholampilo, kodwa inani ebesilizule yilona lelo lokuthi hayi bakhona nyana nje besitho lokuthi lapha lalaba khona ngale kubongukwali kubobuvuma inani labantu ngendawo ngendawo bangaka, kodwa inani labo bonke ngokuzo kwame ekugcineni bebengamachumi amahlanu lesithobaminambili njengoba ngisitsho 58.
Bakhona yini abagulayo khona ngapho okuthiwa kule malaria abahambe esibhedlela bayokhangelwa ukubana bengaba bele gcikwane le coronavirus na kumbe yiyo imalaria uqobo?
Nasi sizo toba hambile sibili ba akolo utkambe ngabe bakula ukuko lolo lutwele gileo kumbe bakula ugunyo nga isiko lolo kuko. Izbada mandagezi mbila katezite hai laba bantu sibili bakona gula wabakula bakula ukuko. Imalaria engati ile slabo. Yebo gambe engaye ungaba imalaria ebu ya ngamanda koto kia haibaya batibona imalaria. Singito laba bona bapati beze mbila katezite kuna ba kusikundi kusikaba sekwanda bate hai loko ke imalaria kaiso mkutane lo wesa chilwa ngaban izicho njalo izipata manda zempila gato mbana bako na siglasa bekeba lachwa abakulayo siya ubona lapa siyezo laba vela kona alebe kudumuda hai bako na siwili abandu abakulayo koto uwaje izipata manda ziti malaria
umnumzana tande gozinti mkanda wake waba umea weto lopo le kwanda wekuluma ekhungweni le studio 7 ekhona le eGwanda. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Association ithi izifundo eziqhuba nge-WhatsApp ziqhubeka kuhle elizweni lonke jikelele lanxa kulengxaki yokuthi abanye abafundi abafinyeleli lolu hlelo ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukusetshenziswa kulinkundla idatha ngesilungu kukanti lamagagasi e-network ayasilela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lesiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Catherine Jubane.
Kulama-subject athize esiwa ofayo owakhathesi sile English language, sile combined science, sile chemistry, sile biology, heritage studies, le maths, sile economics, le PE. Ikati ke kusa swele ukuthi sengezelele amanye ama-subject nasilokhu sithola ababalisi abazimiseleyo ukusebenza ngaphandle kwembadalo engezelelweyo ukuthi baphatheke kwamanye ama-subject esingalawo ngaleso sikhathi ngoba ababalisi abafundisayo khathesi ngababalisi abavolontiyayo futhekileyo nje ngaphakathi ukuthi njengoba kunabantwana abazabhala ama-examinations lo nyaka babakhanyele babafundise lalaba abangabhaliwe ama-examinations bangazi basalele emuva ngoba i-lockdown le ayisekho ukuthi kumele kube ngani kuyapanisha abantwana yinto ezivuyeleyo esingakwaziyo lokuthi iyaphela nini. So abantwana akumelanga bagcine sebesalele emuva sebengasenelisa ukuthi bagcine bebhale bapasa ama-examination zabo. Ngakho-ke sisakhangelele ukuthi nxa kulokho kutholakala abanye ababalisi abazimiseleyo ukuvolontiya ukuphatheka kulolu hlelo sengezelele ama-subject sibe silokhu sifaka ama-subject sibamane.
Ingxaki elingabe libhekana lazo yiziphi?
Abantwana abaningi abalawo amafoni akwanisa ukuthi angene ku-WhatsApp. Okunye abanye balawo amafoni kodwa idatha iyadula kakhulu okokuthi abantwana abaningi bayihlule ukuthi bathenge idatha ukuthi bachumane lathi kulolu hlelo but labo abakhona esilabo esisebenza labo esibafundisayo hhayi luhlelo lubancedisayo. Njalo inkinga nyana ikhona ukuthi ezinye indawo kazila-network coverage so lokho kubangela ukuthi abantwana behlule ukuthi loba belesifiso sokuthi basikhumane lathi ngenxa yokuthi kabala network sesokusuka nzima ngoba kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi sisebenzise i-online teaching.
Abengenelisi ukufinyelela ama-WhatsApp-ke?
Abangenelisiwo ukungena ku-WhatsApp kunzima sibili kakhulu ngoba akukho okunye esingancedisa ngakho. Umthetho uthi abantu kabahlale ezindlini. So abafundayo bonabo kuphela abalemafoni abalamafoni enelisa ukuthi angene ku-WhatsApp. Laba abalamafoni angakwanisi ukuthi angene ku-WhatsApp kumba bangenelisi ukuxhumana lathi hhayi kulusizo olukhulu kakhulu. Sinesifiso ukuthi ngabe wonke umntwana uya benefita ngale i-program kodwa ngenxa ye-lockdown ngoba uhulumende lesifiso sokuthi wonke umuntu avikeleke lathi njengababalisi lesifiso sokuthi sivikeleke labo abantwana bavikeleke
yibaphi elibafundisayo ngabasemaphandleni kuphela
kuhlelelo lusifundisa wonke abantwana asikhethi whether ngoyemaphandleni kumbe ngoyemadolobheni kumbe ngwangaphi amagama e-Tribal Teachers Union ekhangela wonke umntwana jikelele okhona phala eZimbabwe ofisa ukuthi ake efunda ngesikhathi leso esinzima eselockdown.
Lo ngunkosazana Catherine Jubane obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. So ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program izolo yethule isicelo semali engange US$130 million yokudingela uZulu weZimbabwe ukudla ngesiphangiphangi. IWFP ithi inani labantu abadinga usizo lokudla oluphuthumayo elizweni selufike ku-4.3 million. Ngasikhathi sinye nyakenye lihlanganiso ithi inani labantu abadinga uncedo bebengu 3.8 million. Lihlanganiso ithi abazadinga usizo lokudla elizweni lonyaka lokhe befika phose izigidi ezisithiyagalombili i-17.7 million. I-WFP ithi umkhuhlane we-coronavirus usudale ukuthi indlala ihlasele ngamandla ilizwe. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlelancube.
Indlala ibophile lonyaka ngendlela eyisimangaliso kakhulu. Kuhlangene khona ukuthi akuzange kwavunwa ngendlela efaneleyo kuyokuwona lo umnyaka esiphuma kuwo lawo nalo esingene kuwo. Kanti ke vele kuthole izinto ezomkhonomi zingamanga kahle. Kwase kuhlanganisela lokuthi namhlanje njengoba sesihlangene futhi ngaphansi kwegciwane le-coronavirus kusho khona ukuthi abantu baphakathi kosizo abangazange bahlangana lalo empilweni kusuka mhlawumbe ngo-2008. Phakathi kobunzima obukhulu isizwe siphakathi kobunzima indlala ibophile. Ngakho kokwenziwa iWorld Health Organization ukuthi icele emhlabeni ukuthi kungasizakala abantu kuyinto eqondileyo ngokuba uhulumeni weZimbabwe ngeke asabondle abantu kalamandla, kalamali, kalalutho, kalacebo ngaphandle kokuthi akhange izandla aphiwe akula kuphila okungatholakala ngabantu. Ngakho ke benza kahle ukuthi bacele imali lokudla kudle abantu.
Nxa ukhangela umumo wendlala emaphandleni la semadolobheni nxa uqathanisa ungathi kukhona lapho kungconywana yile kumbe kuyazifananela nje
awukho umehluko phakathi kwabantu abasedolobheni nabasemakhaya indlala lonyaka ibophe edolobheni ibophe amakhaya kungahlukana ngezigaba ngezigaba ukuthi kambe impuphi iswelakala okungakanani lapha ukudla lokhuyana kuswelakala okungakanani kodwa into engifisa ukuthi ngikhulu ngayo ngiqinise kakhulu kukhona lokho kuswelakala kokudla edolobheni nasemakhaya yikuthi bantu ukudla sompuphu ukudla kasompuphu impuphu iyodwa kayisiyo kudla kudingakala izinto eziphelekezela impuphu nxa sikhuluma ngokudla sesimangala abantu zwe uhulumende sithi abantu bayitshayela inala abendaweni enje esitsho umumbu umumbu wodwa kayisikho kudla kudingakala i-cooking oil kudingakala ishukela kudingakala konke okuza kwakha umzimba ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakula kudla nxa umuntu engenelisa ukuthi athenge inhlanzi kakula kudla nxa sikhuluma ngokudla kasikhulumi ngempuphu kuphela ngakho ke edolobheni lasemakhaya usizi lukhulu okumangalisayo.
Umnumzana Efi Dlelancube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Ngele siphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezibhubhe kweleBhilitane kuyona le iviki zibulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Udokotela Paul Matewele obefundisa oba odokotela edolobheni leLondon lonkosazana Thandi Mathothobela babhubhe ngolwesibili osokwenze inani labadabuka eZimbabwe ababulewe COVID-19 kweleBhilitane bebebane. Iphephandaba leNews Day lithi umphathintambo wezembiko kwele South Africa unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams usebanjwe ngamandla ukuthi ayekukhefu ngoba ubonakale evakatshele owaxotshwa ukuba ngumsekeli kamongameli wezemfundo ephakemeyo umnumzana Mduduzi Manana lanxa kule migoqo yokuthi kungaphunywa ezindlini kumizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje balaleli sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumela yona ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318.
Balaleli, ngiyalibingelela ngalesi sikhathi igama lami Khosikhona Khuphe. Hayi, ngiyezwa umnangagwaje sethi umdala lo vele lawo lenkani. Galaleli, kambe nxa umuntu ebhubhe ngole ngomgqibelo kuze kufike isikhathi sanamhla khona kumemeza ukuthi ugogo lo ubulwe yi-coronavirus. Anjabo nti izameme, vele isimemethekile eZimbabwe. Vele izafika la ngaphandle khonapha emakhaya. Hayi, abantu bedorobheni sebephele. Vele sebesevalweni ezibili. Okunzima sokuthi umnangagwa vele utshengisa ukuthi umdalo vele funa abantu baphele. Hayi, hayi, engenziso nxa ukuthi kagwanise nakaphume kungena abanye abantu.
Mina ngingajabula kakhulu uma ngizothiwa ilizwe lakithi nazo selingenayo imali ekhona ukuthengwa kuwo wonke amazwe. Nathi kwenza ukuthi sithuke kwazi ukuyakudla ukusha belizwe lethu. Sikhathele ngakho esibhizi sithuke ngaphandle lapha sibiza ngezinja nangamagweregwere. Sicela ukuthi besitshele ukuthi imali yethu bayifaka nini imali. Sicela sibuzele ukuthi imali ebakhona nini elizweni lakithi. Bonani Studio 7, mina ngobusane uSigwala ngilapha nje eGoli. Ngiyocela ukubuza nje ukuthi ikati yethu imali yobuya nini eZimbabwe nje ukuthi lisibuzele ukuthi kuzala ukuthi izawa leni le mali sesigadile atuloku esibhizihlile lapha eGoli la.
Sayibonani Royal Studio 7. Hayi, thina siyaphila. Ngikhuluma ngisegogwe, ngumama. Into esizwisa ubuhlungu ngomkhuhlane lo, siyawuzwa shuwa ukhuluma emarethuyeni ukuthi ke sibone abe health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani. Asibaboni okutho ukuthi vele thina hayi siza kufa siphele ngoba nxa ungalalelanga iradio kathesi amaradio asela mabhathi ukuthi ulalele. Nxa ungalalelanga iradio akulalise siluzwayo bantshi izihlobo zami abazama abe health bake babuye ngapha egogwe basifundise phela lathi uwenzela ukuthi lathi senze khonoko esiyabe siwutshelwa. Nxa kungazaba be khona eduze akusho ukuthi siyapha thina siyapha shuwa iqiniso elipheleleyo ngoba kasiboni lutho ngitsho ngitsho lokuthi ngababuya basitshela ukuthi senze njani. Sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho okuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonoko. Ngiyabonga, ngitshela ukuthi kona liyifikise labo bezwe abe health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosifundisa sisemaruzeva lapho esikhona. Ngiyabonga basakazi.
Ngiyabingelela nami emsakazweni okhulumayo uJustin Abamzikankathi. Nami ngiyawufaka umbono basakazi bakithi ukuthi ngoba siyabona uhulumeni wakithi uyazama ukuthi ancedise umphakathi ngokuwubonisa ukuthi awuhlale emakhaya ungaphumi phandle ungahambahambi indawo yonke. Kodwa-ke kuba nzima kakhulu ukuthi uhlale ekhaya ube ungenakho kuhle ngoba okwenzekayo kumanje-ke kuvalwe amabhenki. Yebo, sesibonga-ke khona ngoba nakho sekuvulisa ukuthi amabhenki bekwazi abantu behambe bethatha imali zabo nabathunyelela imali bekwazi ukuhamba beyithatha futhi ngoba lesi simo lesi sinzima kakhulu ukuthi sizophila kanjani kumbe abantu bazophila kanjani ngoba awukwazi ukuphila ungenayo imali yokuthi uyothenga ukudla. Kuba nzima kakhulu. So siyabonga kakhulu uhulumeni uma ngabe sithethe isinyathelo sokuthi akavumelele abantu behambe bothatha izimali zabo bekwazi ukuthenga okuthengekayo. Bese ngiphawula futhi nakulokho ukuthi amaphoyisa engahlukumeza abantu ngale ndlela esesiyizwa kumbe esesiyizwa esikhulunywa umuntu ongumama noma ngithi udadewethu okhala ngokuthi bekuyathengela umama amaphilisi wazithola sevalekile kakhulu. Khonokhana kuyabe sekusihlukumeza njengomphathi ngoba sibhekele ukuthi wena amaphoyisa njengao njengabaphathi bethu bebe yibo abasivikelayo noma bebe yibo abasisekelayo kodwa uma sebesihlukuluza futhi noma sebesihlukumeza ekubeni sivele sihlukumezekile kakusinto i-right lokhuyana abasakazi bakithi ngoba umuntu uma ngabe echaza eyiphethe ngephufu ukuthi nakho ngibuya endaweni yokuthi and into eserious akusiyo ukuthi umuntu ubehamba mhlawumbe ezihambahambela nje uyathengela umuntu ogulayo imedicine yakhe ukuthi ekwazi ukuphila so siphi isidingo sokuthi ivalelwe ngoba phela sivimba abantu ukuthi bengahambi emgwaqweni sivalekele ukuthi bengafi abantu ngekholona ma sesivimba umuntu ephethe imedicine yomuntu ogulayo sithi akafelwa muntu manje isidingo sokuthi sivimba umuntu esi angikusekeli lokhu nabasakazi bakithi
sabonani ustudio 7 okhulumayo ngoLord Masuku ngisuka enkayi kodwa manje ngisegoli lami ngibekumbono wami ukuthi please abantu abazama ukulalela behlale ezindlini ngoba i-corona iyabulala lathi sinje lapha egoli sihlezi ezindlini i-corona iyabulala please sicela nizame ukuhlala ezindlini kodwa ekunzisa ubuhlungu ukuthi amapholisa athaya abantu akutshaywa abantu kuliwa le corona abayekele ukutshaya abantu amapholisa sibhekane lesifo lesi esikhona beyekele ukutshaya abantu amapholisa ayenza umsebenzi wawo engatshayi bantu bebhekane lesifo lesi kuphela abantu behlala ezindlini bakithi beyiqoke abantu ngoba isifo lesi siyabulala njengoba sesiqalile ukungena so sesingeni abantu abazama ukuzinandlelela gezi zandla ngiyabona
salibonani zihlobo zikathixo indawo ezithiyethiyeneyo manje ezomhlaba egameni elihle lenkosi yethu ujesu ke izihlobo zikathixo ngiyikhulekile ekukhulekeni kwami ngikhathazeke kakhulu labantu abasendaweni yasesouth africa labo bantu abasendaweni yasesouth africa ngibone kuvuka umsindo kakhulu but ingani umsindo lo ngowabantu bamazwe ebizweni lenkosi yethu ujesu kristu ngemva manje kokuphela kwalo mkhuhlane sibone kuvuka umsindo omkhulu kakhulu but ungani abantu bamazwe abasafunakali ukuthi alibana ngabo abakhona but endaweni South Africa. Sikhulekile sakhathazeke emoyeni. Umoya kaNkulunkulu wasuchaza ukuthi abazane kabakhuleke ngokulamandla. But bekhulekele isimo sokuthi abantu bengafa but bebulawa but kusendaweni yase South Africa njengalokho kuvamile. Abathi xenophobia. Sikhulekile sabona xenophobia iqala phansi endaweni yase South Africa ebizweni lenkosi yethu Jesu. Kwasokuthi akuvinje lolulaka but olulethwa ngusathane but ukuthi usathane manje uyafisa ukuthi alibana ngapi igazi liyachitheka, igazi liyachitheka. Ngikhulekile ngabona manje umuntu wesifa zane adinga qokile ngaphezulu but ngakuzwa umoya umoya wathi satanism ehlanyelwe endaweni yase South Africa kakukhuleke kulamandla kukhuzwa lumoya but umoya we satanism ozayenza ukuthi abantu beAfrica bengaboni ngasolini abantu beAfrica but babeqalisa ukusolana manje ngenxa yokuswela kwabo ebizweni lenkosi yethu Jesu kwasokuthi akukhuleke kulamandla but kuvinjwa lento but ngilethela abantu ukuthi bazile ukudla insuku zikhala zintathu but bekhulekele isimo se-xenophobia engaqala phansi eSouth Africa ngemva kokuphela kwalomkhuhlane sifuna abantu beyethukile kuphela umkhuhlane but ngasembona sokuthiwa abantu bamazwe abaphuma endaweni e-South Africa but ekuphumeni kwabo bazaphuma ngomsindo kuza kuba nomsindo omkhulu umsindo lo uza kuba khona ube mkhulu but uduma indawo yonke izwe lonke le-South Africa but kubulawa abantu abasuka endaweni zasezambia kubulawa abantu abasuka elizweni lezimbabwe kubulawa abantu abasuka emozambique kubulawe bonke abantu abasuka emalawi but ngizile manje kuthiwa intando yesathanism efuna ukugcina igazi engabomo phakathi kwendawo yase-South Africa kulo moya we-satanism ongenileyo ofuna ukuthi alibana ngayo uyangenisa ukuthi kube kuchitha igazi ungahlalahlala isikhathi kuchitha igazi basho kuthiwa kuyakhulekwa lokhu abantu bedlile ukudla 3 days but bekukhulekela lokhu ngingakuthi le nto le iyafika ngizwile kuzwakele manje kuthiba lo mdumo omkhulu but umdumo lo ma uzwakele ngezwa yazi kuvela abantu but bephethe izingamo abanye bephethe imbhobho but abanye bedubula but kungabanye abantu bomthetho but abanye kungani ngamasosha but engagqokile impahla zobusosha bengagqokile impahla zamapholisa but kuyikwenza kwabantu abagangileyo but elizweni lenkosi yethu ujesu kwasho ukuthi akukhulekwe kuzile ukudla izinsuku zisiba zintathu
lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane Inkampani eyiyo enkulu endizamtshina kuzwekazi le-Africa i-Ethiopian Airlines ibikwa ilahlekelwe yimali edlula ingxenye yebhiliyoni lamadola kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus Kodwa linkampani ithi ilethemba lokuthi ayisoze ingene engozini yokuswela imali ngoba isithuthukisa ingxenye yayo yokuthwala impahla njengendlela yokuthola inzuzo. Ilizwe le South Sudan lele Malawi asibike imfa yabantu bakuqala ababulewe ligcikwane le coronavirus kulawo mazwe. Kesikhangele esivela kwele Melika. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lambili kwele Melika ngesikhathi ingcwethi zisithi umkhuhlane lo usufika lapho osuzaqala ukwehla khona. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi inani labensundu abahlaselwa yilomkhuhlane lilokhu liqansa lisiya phezulu. Usibalukhulu wedolobho leNew York umnumzana Mario Cuomo uthi inani lababulawa ngumkhuhlane lo liyaqansa kodwa abathelelwa igcikwane lecoronavirus liyehla. One Steven ethi Ghetto Pain. Singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Sokuqhamuka umkhuhlane ocatshangelwa ukuthi ungaba yi-coronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi imalaria. inhlanganiso ye World Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange $130 million yokudingela abalambayo ukudla eZimbabwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.